Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 15 Mhlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
indiza mchina ethwele umuthi wokwenqabela ukubanjwa igcikwane le coronavirus. Ifikile lamhlanje ivela kwele China.
Esikuzwileyo ke thina ukuthi kuzaqalisa ukuhlatshwa laba bezempila kahle lalaba abalemkhuhlane leyi engayilaphekiyo singathi ngama chronic diseases.
Le South Africa livula imingcele yalo lamhlanje.
Empeleni ukuvula kwemingcele makuyukuthi imigomo yonke yokuhamba kwabantu iyalandelwa njengoloko kwenza ukuthi abantu bayatesta bahlole kasibone ukuthi kungaba yinkinga ngoba abantu bebelokhu behamba ngezindiza.
Ibandla le-MTC Alliance esigabeni seMatabeleland South lithi induna uvezi maduna mafu oFilabusi obhubhe ngomgqibelo kumele aphiwe inhlonipho ngokupha izakhiwo zelizwe ibizo lakhe.
Bekulesicelo kumbe bekulesikhalo sokuba nezindawo zithiwe ibizo elithi Chief Maduna Primary School, Chief Maduna Secondary School respectively.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Indiza mchina ethwele umuthi wamajekiseni wokunqabela ukubanjwa igciwane le coronavirus ifikile lamhlanje egcekeni le Robert Mugabe International Airport ivela kwele China. Intathele izindaba yeStudio 7 umlondolozi Ndlovu ukhonale.
Silapha e Robert Mugabe International Airport lapho esise melele khona ukwamukela imithi lokuthi ijekiseni ebizwa ngesikhiwa ukuthiwa i-vaccine COVID-19. Indiza mchina isifikile okwamanje sefuna ukuthi behliseke lokho okungabe kuvele khona le ngaselizweni le-China. So okwakhathesi sizamelela ukubana saziswe nguye-ke umseli kamongameli umnumzana Chiwenga nguye ozasitshela ukubana kuzahamba njani ukubana i-vaccine le izasebenza kanjani ngoba okwakhathesi akakaqalisa ukukhuluma nentatha lezindaba. Kodwa-ke indiza mthina yakhona bekumele ifike ngo-3 yeni ekuseni kodwa ifike khathesi nje sokuzashaya isikhathi sika-6.
Sizwa kuthiwa umongameli womnumzana umongameli u-Emerson Mnangagwa nguye ozakhuluma kabanzi ngemithi yona le esifikile.
Ozakhuluma namhlanje ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga nguye ozakhuluma ke ngayona le mithi. Kodwa umongameli ukhangela ukuthi atsho ke amazwi akhe laye namhlanje emini lapho azakhuluma ngodaba lweziqondiso ze-lockdown. Kodwa ke okwakhathesi okukhangelelweyo yikubana umsekeli kamongameli umnumzana Chiwenga akhulumeke phela atsho amazwi akhe ukuthi i-vaccine le izahanjiswa kanjani. Yikho kukhona kamanje ikwethu kumelele
leyo ke intathela izindaba yeStudio 7 umlondolozi Ndlovu esixoxelayo ecingweni esegcekeni lendizamchina ele Robert Mugabe International Airport. Kunjalo nje sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawa Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Esikuzwileyo ke thina ukuthi kuzaqalisa ukuhlatshwa laba bezempila kahle lalaba abalemkhuhlane leyi engayilaphekiyo singathi ngama chronic diseases. So ngokunjalo ke yiyabathi stage 1 be phase 1 kube sokusithi ke kuzalandela abakhangele kakhulu ngezemfundo ngaso ku phase 2 ababalisi lama lecturers kube sokugcina ngalabo abathi khona ngama low risk so abangakhuli kangako besingathi kabakho engozini yokugula kangako. So yikho ke sikuzwile khonokho ukuthi yizo inhlelo ezizalandelwa mbele uluhlu oluzalandelwa nxa kutheke lowo muthi wafika ngoba sikhangele ukuthi ufike i-200 8,000 onga ngokuthi kuyabe kuyahlatshwa almost 1% khonapho kusiya ku 2% abantu ipopulation yeZimbabwe ngoba siyakwazi ukuthi ipopulation yeZimbabwe roughly iku 10 million so nxa kuthe wafika 200,000 ngaphinda siyidivide futhi ngo 2 so umuthi esikhangela ukuthi uzahlaba i 1% of inani labantu abaselizweni leZimbabwe
ngokubona kwenu kuzahamba kahle na ukwabiwa kwayo asoze sibone ezinye izigaba ikakhulu ezifana lezemathebeleleni ezihlala zikhala ngokubandlululwa ukuthi zizaphiwa ama-vaccines amalutshwana
Konoko sibukhangele ngelihlo lokhozi ngoba siyakwazi ukuthi kufika phose inani lemithi elingaba yi 200,000 doses okukhangela ukuthi mhlawumbe lingahlaba abantu abangu 100,000 nxa ukuthi umuntu ngomuntu uthola ukuhlatshwa kabili. Konokuyana ke sokungenza ukuthi njengoba inani labantu liyabe lilutshwana lingathola lowo muthi kugcine kusenza ukuthi laba abalutshwana bayiba abaseduzane lombuso kube kugcine kuyiba abathola umuthi kungakhathalekile ukuthi laba abakhatshana bawuthola yini so kungenzeka ukuthi kube lamacala enkohlakalo lokukhwabanisa ubugwelegwele bungeke busolakale nxa kuyukuthi sikhangelele lobhubhane lwe-COVID-19 sibethe siphinda sikhangela ngelinye ilihlo futhi lokuthi sokungenzeka ukuthi njengoba ungumuntu wakuqala ofika elizweni ugcine unikwe labana abantu abakhatshana le ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi kambe umuthi lo awubulali kumbe uyabulala na ukuthi susiyafinyelela ingqupho eziphezulu suke kwananzelela ukuthi hayi labana onjwadi bona basilile kulo muthi kodwa ke wonke khonoko ke kumele sikunanzele ukuthi nxa kuyukuthi abantu bakunanzelele ukuthi umuthi lo hayi kawubulali uyasilisa sokuza kungena ke amacala enkohlakalo khonapho abanye sebeuthwathika ngobuningi bawo
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Kunjalo nje inani labathelelwa igciwane le-coronavirus lokhu lisibanganeno lezinsuku. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu ababili nje kuphela ababulewe ngumkhuhlane lo owe-COVID-19 izolo. Kulabafika amachumi phose ayisikhombisa 68 abathelelwe leli gciwane izolo. Bonke ngabalithelelwe elizweni iningi labo kungabe dolobho leHarare. Ababhubhileyo oyedwa ngwesigaba seMashonaland East lomunye oyeHarare South Africa likhangelelwe ukuvula imingcele yalo lamhlanje kulandela ukuyekethiswa kwemigoqo yokuvimba igciwane le-coronavirus lanxa eleSouth Africa lisithi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus liya lisehla okwethusa ingcwethi zempilakahle ukuthi eleSouth Africa lilohlobo lwegciwane le-coronavirus elilobukhali njalo elithelelwana lula Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnuzana Vusumuzi Sibanda.
Empeleni ukuvulwa kwemingcele makuyukuthi imigomo yonke yokuhamba kwabantu yalandelwa njengoloko kwenza ukuthi abantu bayathesta bahlole kasibone ukuthi kungaba yinkinga ngoba abantu bebelokhu behamba ngezindiza. Ukuhamba ngomgwaqo ngeke kube yinkinga makuzoqinisekisa ukuthi nasemngceleni kunabantu abakulungele ukusebenza okuzokwenza ukuthi abantu bangahlali isikhathi eside kanti futhi njalo bonke labo bantu bahlole nje mabefika okokuqala kubonakala ukuthi baneyincwadi ezikhomba ukuthi banempilakahle. Ngoba ukuhamba kwabantu njalo yasiza ukuthi abantu baqhubeke besenza amabhizinisi aphilise izimpilo zabo ngeke sibone kungcono ukuthi mhlawumbe abantu base ngecorona I mean babulawa indlala bezama ukuvika icorona
njengenhlanganiso kuyini elikukhuthazayo
siyakhuthaza ukuthi bonke abantu abahambayo abaqiniseke ukuthi bahambile baye emtholampilo bathola izincwadi ezikhomba ukuthi bathestile ngesikhathi okufanele batheste ngaso njalo bathola izincwadi eziqondile hayi lezi ezingaqondanga ezithengwayo ukwenzela ukuthi nabo baphephe baphephise kanti nabanye abantu ngoba nalowo ohambayo othola incwadi engaqondile ufake izimpilo zabantu abaningi engcopheni ngakho siyabakhuthaza abantu ukuthi ekuhambeni kwabo baqinise ukuthi banesikhathi esonele bazinikeze isikhathi esizokwenza ukuthi ukuhamba kwabo kungagciniswa ukujaha kuphuthuma kanti ke futhi baqinise ukuthi izincwadi zabo zilungele ukuthi bahambe ukuze konke lokho abakuhambelayo kungagcini sokusenza ukuthi abanye balahlekelwe ngamathuba okuphinde bangeni kakhulukazi labo abeza kwelase South Africa njengoba simzile ungqongqoshe wasekhaya owaze sekhaya khuluma ukuthi umuntu ozotholakala nezincwadi ezingaqondile uzothathelwa ilungelo lokungena kulelizwe okweminyaka emihlanu njalo aphinde abuyiselwe kumbaboshwe asithanda ukuthi abantu bazithole behlangabezana nalezo inkinga kodwa sithanda ukuthi abantu bahambe ezindaweni eziqondile njalo bangahambi nje kodokotela abangaziwayo abangekho emthethweni abangagcina besenza ukuthi ukuhamba kwabo kube senkingeni.
Umnumzana Vusi Moses Banda ngumgcini isihlalo wenhlanganiso yezizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum. Ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is us iphuma e Voice of America at the Washington DC.
Ibandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South lithi induna uVezi Maduna Mafu owefilabhusi obhubhe ngomgqibelo kumele aphiwe inhlonipho ngokupha izakhiwo zelizwe ibizo lakhe. UMaduna obele minyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisithoba munwemunye 87 ubesaziwa njengenduna elesibindi emela isigaba sayo kunye lasemandebeleni jikelele kusukela ngombuso wabelungu kuze kufike umbuso okhona okwamanje. Ngomnyaka ka-2018 uMaduna wake waloba ugwalo elobela umanyano we-United Nations ukuthi ungenele kudaba lwegugurawundi. Iziphathamandla zebandla leZANU-PF zibikwa sezihambise isicelo kubaphathi bebandla ukuthi umuye aphiwe inhlonipho yesizwe i-National Hero. Ilanga lokuthi uzabekwa nini alikaziswa. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South, umnumzana Ntando Ndlela.
Bakithi thina njenge-MDC Alliance lapha eMathebeleland South silokudana okukhulu ngokulahlekelwa ngubaba uMafu Vezi uMathayi. Ibiyindoda eliqhawe, indoda elesibindi, indoda ebizimisele ukuthi imelane leqiniso ngaso sonke isikhathi. Imbali yakhe sonke siyayazi, indoda engafanisananga lezinye induna enelise ukuthi itshele uhulumende iqiniso, uhulumende lo weZANU PF iqiniso, lanxa kukubi, lanxa kumnandi. Lizayikhumbula indaba ade silwa layo kakhulu, indaba ye-Ground Commission ukuthi lobu silizwe umkhokheli weZANU PF uMnangagwa asethe up i-commission izama ukuthi icubungule indaba ye-Ground. Le misebenzi nje eminingi engayenzileyo esebenzisana lezinye induna ezilesibindi ezinjengabokhaya Sondiweni labanye nje abalutshwane abajengisisibindi. So sithi njenge-MDC Alliance ilizwe lilahlekele kakhulu, yilo iqhawe lelizwe leli, yi-national hero leyi okufuza ukuthi ngabe silohulumende oqotho umuntu njengalowo adeclare i-national hero ngoba ube ngumuntu obemele abantu. So sithi lala kahle Mathayi, lala kahle Maduna, lala kahle Mafu, lala kahle Godla Omnyama Mahlaba Ithwala, Jiyampondo, malala ndawonye, silahlekele njengesizwe.
Manje lina lithi imbali yakhe ikhunjulwe njani?
Msakazi, kulesikhalo kumbe isicelo sabantu bakogodla omnyama eFilabhusi, isikhalo sokuba ibizo lenduna yabo esishile ubaba uVezi Maduna Mafu Nkonjeni ibizo lakhe linganyamalali. Isikhalo lesi ngesokuba kube indawo eziqanjwayo kumbe indawo ezifaka ibizo lakhe ukuze kube isikhumbuzo ngesikhathi esithe sizayo. Kulesikolo okuthiwa i-Avoka Primary, lesikolo okuthiwa i-Avoka Secondary, lezi zikolo zise-Avoka kuwa 12 eFilabhusi lapho uMafu wasuka khona or abesuka khona. Bekulesicelo kumbe bekulesikhalo sokuba lezi ndawo zithiwe ibizo elithi Chief Maduna Primary School, Chief Maduna Secondary School respectively. So thina lathi njenge-MDC Alliance sithanda ukuba singezelele isisindo sethu kulesi sikhalo sabantu bakogodlwa kuba lokhu yinto efaneleyo, ikakhulu khathi esisikhangelele ukuba uNkonjeni sesishiyile kulo sidingo sokuba simhlonile. So besijabanga ukuba lathi njenge-MDC Alliance laba abalomlando ukuthi benze umsebenzi njengalowo wokuba banike izindawo amabizo okumbe batshintshe indawo amabizo, bangalalela lesi sikhalo sabantu beFilabhusi, njalo isi sikhalo lathi sisisekelayo njengabantu be-MDC Alliance.
so we stay this corner, and we call this corner, Gulaba Bosa, Umbugulaba Bala, Manjavales Katuba, Benzo Lomla.
Umnumzana Dandon Lela is Kulume, the Sevandale MTC Alliance, Escaveni, Sematepelen South. Ube Kuluma Ekweni, Le Studio 7, Esefila Pusi. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lithi kulobaba wedede odlwengule indodakazi yakhe eleminyaka elichumi lasikhombisa 17 wazithwala kodwa wasemnathisa amaphilisi okuhlela imuli ezama ukususa isisu. Lundoda ungaqanjwanga igama ngoba kufikelwa indodakazi yakhe wabotshwa njalo ukhangelelwe usiwa mthethwandaba mhlazi ku 23 kuyona le inyanga. Iphephandaba leHerald lithi indlu kade igcina abantwana abangelabazali eKaroi ethiwa yiHurungwe Children's Home isivaliwe kulandela imbiko ethi kade kuphathwa abantwana laba lokulubhu. Lindlu iphansi kukamanisipala wedolobho leKaroi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ngelele ku Studio 7, hayi bantu bakithi liphephe phela ku corona le. Phephe kulo corona nje ulibona zokula ma corona macha landland, hayi liphephe zihlobo zami. Lamanzi izulu elingaka shuwa liphephe bantu bakithi. Umuntu engawela umfula ugcwele, ubhekela umfula ugcwele bese uyawela kiyo nje ukuthi uyakwazi ukutshenza, hayi khona. Baningi abantu kuswima nje bekuphwanise lo mfula uma ugcwele kakhulu vele ethi ukulawula wona. Inhlanzi bantu bakithi likelekele ugoli inhlanzi umfula ugcwele. Uyabona abanye banyulwa lapha emfuleni sebefile ngawo umuntu ufuna inhlanzi. Azwente right le. Phila ukuze ukwazi ukuqhubeka usidla inhlanzi. Hayi ukuyenza risk ukuthi ungadlala lezo nhlanzi. Siyacela abantu bakithi. Hey, hayi kwelizwe lakithi ke khona kunzima. Mina ngazama isifiso vengafisa ukuthi mayivotele zalezibiyeni lathi semazweni sikwazi ukuvota siyo mazwe lakithi sikwazi ukukhipha le party. Ngoba vele thina semazweni ake sisabe ukuvota phela sikwe khaya asingasabi lutho. Uma ngase khaya bavota besaba. Acela mpela ukuthi abantu ngabe bayazama mpela ukuthi uvote wonke umuntu lo uphandle welizwe uvote. Lokhu ezano PF Power Bureau yabo libayekeni corona izabagijimisa khonayo. Corona khona ngeke ibezwa dadu bake bakwenza lokhu yabakaraba yabakaraba izabaphinda futhi abona abakhaleli uma besiya kupower bureau bayekele badolana layo khonayo corona esibhame esikhulu ezilesabo abantu abanje vele izandlabo iye bagijimisa kakhulu bayekele bakarabi corona khona le power bureau bona nje bahlakani impilo ungabeka umthetho uqeda ungawulandela sazi lowo mthetho vele uvikele impilo yamuntu nawe ungumuntu ongazonsimbi izakugarabha kuphela icorona ngoba ngojampa lo mntu iphathe njeyale bantu bakesingakazi kobhuzalo sikizwe ngeke ilizwe yaphalalulunga ngale phathe how many years phela ngeke wafakalunga lapha nje singajonsa iziroba abantu siyajonsa iziroba siyamebizalunga ngoba izano PF uziwine iwiniswa yithi abantu ngoba kushuthi labanye amaphesenti abantu abayivotela so umuntu nje ufanele uma eselayini yovoteka ezibuze mpela ukuthi ubize ilihluphe kwezimbabwe ngibuzama ukuguqula isimo sezimbabwe.
Mina ngithi ivoice yami le ifike kwaba phezulu kwabaqhatshana. Ngifuna umsebenzi, ngifuna umsebenzi. Atrena ngiwumongi kodwa umsebenzi angumtholi.
Sanibonani basakazi baka Studio 7, nona okhulumayo uVusi Mozi Ncube, ngisetsholotsho, ngikhuluma manje ngisejoha ngaphansi kwenduna uTate Gulu. Bengixwayisa abantu bakithi, bantu bakithi kubana asilaleleni imithetho yecorona, asilaleleni imithetho yecorona. Icorona can kill. Loba ngubani? Can kill loba ngubani? Siyacela namapolisa kubane ngasabalala sigcwala indawo yonke. Icorona izasiqedela abantu. Asilandeleni izicwayiso bantu bakithi, asilandeleni izicwayiso. Isicwayiso sibalulekile ukuze kuseve impilo yakho. Icorona ikhona. Corona is. Ngiyabonga.
Ngiyalibelela abantu beStudio 7, lokho kwenza umsebenzi umnandi. Kodwa iproblem ngapha eZimbabwe esithwele zinganhlala esitoze, ngiyophaswa esitoze. Ngoba into zizima lapha, kula nto esiyenza thi asisebenza kubaza, kodwa sihleza, kodwa abalamba, kula nto esiyitholileyo uhulumeni.
Balaleli labasakazi linjani? Hhayi thina siyancenga bakithi, siyancenga shuwa. Sibona nje ukubambama izindi ngovalo lwe-corona leyi bakithi ukuthi senzeni. Uyesaba lokuphuma uye ngaphi ngoba kakho yazi omunye ukuthi unjani. Bakithi yinto efuna ukubanjiswana ngabantu bonke nje amaZimbabwe wonke. Asikhangeleni wani ndawo. Anga sikhuluma ngomkhuhlane singafakini izino politiki ngoba hey lokhu hayi aya kunzima loba singazwanani singabe politiki kodwa lawongelinye ibandla nami ngelinye nxa sengutethe ngiyakwanisa ukuthelela lowo yiliphi ibandla bakithi asibambaneni sizwisisane lawo amapholisa engayethusili kakhulu abantu nje lawe ebengabafundisi nje ukuthi hayi yenzani so nxa abantu besebevaleka babebona amapholisa bayebegijima befike beminyane kumbe befike becashe one ndawo sebethelelana bebatshele kuhle nje into leyi kwenzela ukuthi omunye uyabe siyadobha okulisawudo mbomunye siyadobha okunye lakho okuncedayo ngoba abantu bangabona amapholisa sebacabanga kakhulu. Ngiyabonga uMageza ematopo.
Social distance bantu bonke, corona izabulala abantu lapho. Kukhona lesifuade lesonke ima-messages wonke bezwi. That ebhinga ngapha siyafuna ukuzwa konke elikukhulumayo ku-Studio 7. Le ngenzuzo sifuna ukuzuza konke okuzuzwa ngabanye.
Isifo kuwadiwani endaweni yenkayi sendebule. Legqabake amapholisa akhona abantu babuhlungu ngokuthi awuzozithande bangaze wahlangela ugqokela imaski awugqokanga abantu bayabhulwa sawukwazi ukwenze njani ukuthi sikwazi ukuthi i-corona ngosamba njani wafuna ngandawo ukuthiniwe kodwa bona babehlezi begcwele emotini so sakwazi esidele ingqondo kanti kenkulu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kulandela ukungagwetshwa kukamnumzana Donald Trump oyingumongameli welemelika ngomgqibelo phansi komthetho we-impeachment, umbuzo osukhona ngothi uTrump uzachuma na ngokuthoniswa akwenziweyo. Amalunga ebandla lakhe ayisithupha nje kuphela yiwo avote nawebandla lama-Democrats okwenze lomthetho ungamjezisi. UTrump wayesethezwa icala lokutshotshozela udlakela ngoba abalandeli bakhe bangena ngamandla esigodlweni selizwe iCapitol kwafa abantu abayisikhombisa ngemva kokuba ebakhuthazile. Ngokwesibili ukuthi uTrump athoniswe phansi komthetho we-impeachment aphinde njalo aphunyuke. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Yeah, okungagwetshwa kukamnumzana upresident uDonald Trump ngale ndaba ngalo mlando abewetheswa okuvusa umvukela phakathi kwesizwe ukudabula phakathi isizwe lokuthatha imbuso ngodlakela kuyadanisa kakhulu ngoba kutshengisa ukuthi kukhona abantu abangakuthathi ngesisindo esifaneleyo abakhethe ukusekela ezombangazwe andubana balandele iqiniso elikhona. So kuyadanisa kakhulu akufaki mzekelo omuhle ebantwini jikelele. Kuyadanisa kakhulu.
Abanye bathi inyathelo elithethwe lidale le-Senate leli lizapha isifundo kunkokheli ukubana ingenzi okwenziwa ngumongameli Trump. Ubona ungani kusebenzile yini lokho?
Yeah, lapha kubele imilayezo emibili etholakeleyo ethunyelwe yi-Senate ukutshengisa ukuthi kulokungavumelani okukhulu mayelana lokuqakatheka kwesisekelo sombuso wezwekazi leMelika ngoba abanye bekhethe ukulandela laba bantu ukuthi bavikele la abantu abaletha ubudlongodlongo ababelandela yena umnumzana uDonald Trump. So kakutshenisi ukuthi kuthumela umlayezo omuhle ebantwini ukuthi kutshengisa ukuthi abantu baqakathekisa ilizwe ukubambana kwelizwe kodwa bakhethe ukuthi bayenze into engayisiyo ngenxa yezombangazo.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese-Ohio.
Madela Skobokobo is to be the outside of the two Lam Sand.
Indiza mchina ethwele umuthi wokwenqabela ukubanjwa igcikwane le-coronavirus ifikile lamhlanje ivela kwele China.
Ele South Africa livula imingcele lamhlanje. Ibandla le-MTC Alliance esigabeni seMathebeleland South lithi induna uvezi Maduna Mafu owefilabhusi obhubhe ngomgqibelo kumele aphiwe inhlonipho ngokupha izakhiwo zelizwe ibizo lakhe. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.